Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 3 impandula 2020 ngu Praxedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi uzakwabela abantwana ababuyela ezikolo impahla zokuzivikela kugciwane le-COVID-19.
Siyakhonona njalo sizonde kakhulu ngenjongo kahulumende yokuthi ebhadale abelungu ababesemapulazini.
Abe-MTC Alliance bathi ukuhlawulwa kwabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngohlelo lomhlabathi olwe-Land Reform Program akukho emthethweni.
Kuzafuna wonke umuntu ephatheke amtshela ukuthi ukuqolisa kuyabuya ngendlela bani. But i-acknowledgement ayisithemba ukuthi one day sizabe sibona umongameli ethutsha eyenza leyo acknowledgement, kumeni uzayenza emaradioyini, kumeni ephalamenti, asikwazi.
Abenhlanganiso yeMathebeleland Collective bathi bayaqhubeka ngohlelo lwabo lokugejwa kwamathambo alabo ababulawa yigugurawundi, laloba kusolwa ngezinye inhlanganiso esezigweze lolu daba ukuthi lumsebenzi umiswe emthethwandaba we-High Court. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi uzakwabela abantwana ababuyela ezikolo impahla zokuzivikela kugciwane le-COVID-19, njalo usebeke eceleni izigidi ezingamakhulu amathathu lengxenye zamadola $350 million ezasebenza kunhlelo eziphathelane lokulwisana legciwane leli ezikolo. Ngesikhathi sebezinkulungwane phose eziyisikhombisa, 6638 asebetholakale bele-COVID-19 elizweni. Abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu, 5250 babo babikwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili, 206. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe belegciwane leli sebesedlula isigidi esisodwa, 1.3 million, labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 30,294. Abekolitshini le-John Hopkins University lakwelemelika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi edlula amabili lasithupha, 26.1 million, abafunyenwe bele-COVID-19, yabulala abantu phose isigidi esisodwa, 864,153. Kunjalo nje uDokotela Rogers Magigo oyingcweti kwezempilakahle uxwayisa abantu ukuthi bathathe amanyathelo bani nxa becabangela ukubana sebelegciwane leli kumbe befuna ukulenqabela, kanye lokudla okungancedisa amasotsha omzimba ukuze alwisane le-COVID-19.
Ngizaqala lalabo abangakatholi umkhuhlane kumbe igciwane leli. Kudla ukuthi silandele izimiso zonke esihlala sizikhuluma. Okokuqala ikhona ukuthi sigqoke amamaski. Okwesibili ukuthi sihlale si-sanitizer kumbe sigeze izandla zethu ngama-sanitizers. Okwesithathu ukuthi sihlale sisezindlini nxa singelokuphuthumayo esifuna ukuthi sikwenze. Okwesine ukuthi siyenze le sithi social distance. Uma ekhatshana lakhatshana lomnye umuntu lapha oyabe ukhona, nxa uselayinini yasebhanga, eshopu, kumbe noma kungaphi, kumele ukuthi uzitshele ukuthi omunye umuntu ola i-COVID unless nxa esethestiwe kwatholakala ukuthi akala. Ngakho-ke asenzeni i-social distance.
Ungabaxwayisa uthini labo asebetholwe belegcikwane le-COVID-19? Kumele baye ngaphi njalo benzeni? Ukukanti labo abangakalitholi-ke,
kulabo asebebanjwe igcikwane, okokuqala abantu babanjwa amagciwane lawa begolo okutshiyeneyo. Omunye ngole gciwane egijima, engatshola ilanga lonke egijima, sibile eqinile emzimbeni. Omunye ngobanjwa igciwane engani uyagula. Omunye ngobanjwa igciwane e-critical efuna sibile ukuthi aye esibhedlela. Kulabo ababanjwa amagciwane kusimo esibi, ngikhuthaza ukuthi bethinta amadokotela kumbe incingo ze-rapid response, bafone bakwanisa ukuthi babuye bazoncediswa ngokuphangisa. Kulabo abangani bayagula kodwa bengaguli okuphuthuma kakhulu, nanzela ukuthi labo kabahlale ezindlini, bese bedinga amadokotela angabancida besezindlini kumbe babize i-rapid response team izobancedisa besezindlini. Kulabo abapositive kodwa beqinile bezigijimela kuhle lakho ukuthi behlale endlini ukwenzela ukuthi bengatheleli abanye umkhuhlane. Njalo uqhakathele ukuthi nxa ukuthi sesilayo zikhona indlela odokotela abangasincedisa ngayo ama nutritional supplements neminye imithi abasinika yona. Kodwa thina njengabantu kumele ukuthi siqhakathekise ukuthi sidle ama fruits lama vegetables isithelo ezijeneyo lembida ikakhulu okule vitamin C ama lemons ama nanches ama oranges imbida yonke nje iyabindle inhle kakhulu iza sincedisa. Lokhu kuyaqinisa amasotsha omzimba kube kusincedisa ukuthi silwise lowo mkhuhlane.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcweti kwezempilakahle, limuzwe exoxa lapho ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eWoblawayo. Ibandla eliphikisayo eleMDC Alliance lithi ukuhlawulwa kwabalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi abo ngohlelo lokwaba kutsha umhlabathi olweLand Reform Program akukho emthethweni. Isithi kumele uhulumende acace ukubana uzabhadala bani njalo njani ukuze kwenqabelwe inkohlakalo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
EleZimbabwe libikwa lihlela ukuhlawula abalimi abamhlophe abathathelwa umhlabathi owaphiwa abensundu amabhiliyoni amathathu lengxenye zamadola emelika i-3.5 billion njengendlela yokulungisa ukuthathelwa umhlabathi abakwenziwa nguhulumende owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Isivumelwano senhlawulo le ese-Global Compensation Deal sisayinwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe ese-State House eHarare esithi abamhlophe bazabhadala imitshina lezakhiwo hatshi umhlabathi njengalokhu okusisekelo sombuso. Unkosikazi Fatsai Mayere isikhulumeli se-MDC Alliance uthi njengebandla abasisekele isinqumo sikabuhulumende lesi ngoba sisephula umthetho.
The MDC Alliance acknowledges the land reform program as a necessary correction of colonial injustices.
I-MDC Alliance ithi ukuphiwa kwabantu umhlabathi kwakuyinto enhle ukulungisa lokho okwenza abantu baye empini. Loba nje indlela okwenziwa ngayo yayingafanelanga njengalokhu esikubone kuminyaka engamachumi amabili edluleyo. Sithenga ukudla thina ikanti yithi esasisipha amanye amazwe abantu abanengi kabala kudla kungelani lokuba kule mali eyasiwayo kuhlelo Command Agriculture.
Uqhubeke esithi okubakhathazayo ukuthi uhulumende akacace ukuthi imali yokupha abalimi laba uzayithola ngaphi njalo iza kwakubiwa ngayiphi indlela.
Akucace ukuba imali leyi izavela ngaphi, ngubani ozaphiwa limali loba ukuthi imali eningi kangaka bayithole njani. Akukacaci kudaba lwemali ezabhadalwa kuZulu. Ukungacaci kudaba lwemali ezabhadalwa nguZulu kakusiphathi kuhle.
Ingcishi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkono usekele umbono kamayere esithi imali kumele ihlawule lezisebenzi zemapulazini ezalahlekelwa imisebenzi lapho abalimi abamhlophe bexotshwa abanye babo bebulawa.
Siyakhonona njalo sizonde kakhulu ngenjongo kahulumende yokuthi ebhadale abelungu ababesemapulazini. Ukusikhononisa kakhulu yikuthi uhulumende uyenza lokhu engakabhadali abasebenzi abangafika bona 120,000 ebesebenza emapulazini lawa abatshiywa bengabhadalanga imiholo yabo lapho amapulazi ethathwa ngodlamu kuma 2,000. So lokhu sitshengisela ukuthi hatshi uhulumende unake ukuthi edlile abelungu etafuleni yabo.
Kodwa isakhamuzi seHarare umnumzana Tafaza Chikandiwa uthe inyathelo elithethwe nguhulumende lihle kodwa abalimi kumele babone ukuba bayalima ukuze ilizwe lisuthe.
Lesi senzo sikahulumende siqakatheke kakhulu sibi ukuthi babhadale labo abelungu ababethathele umhlabathi ngamandla. Kodwa sasenjalo cela sibili ukuthi labo abelungu abazabhadala beyenze ngendlela efaneleyo ukuthi balime njengokuba lathi thole ukudla okuzasenelisa lathi ukuthi njengelizwe kwani
emnyakeni eminyakeni engamashumi amabili adluleyo uhulumende kamgabe wathathela umhlabathi abalimi abamhlophe bamapulazi amakhulu abazinkulungwane ezine wawunikeza abensundu. Uhulumende uthi lesi sinqumo sasivumelwano se-Global Compensation Deed kayisiso sokubuyisela abamhlophe amapulazi abawathathelwayo njengalokho osokukhulunywa ngabanye, njalo uhlelo lokwabakutsha umhlabathi olwe-Land Reform Program laluqondile ngoba lalujonge ukulungisisa amaphutha adalwa ngabamhlophe lapho besiza huquluza umnotho weZimbabwe. Abafika badudula abensundu bathathela umhlabathi owavundile ulimeka bebasa emhlabathini owawungabaphisa ivuno esihle. Umphathintambo wezokulima uDr Engshia Masuka utshele ibebandaba le-Herald Izolo ukuba labo ababelwa amapulazi kabasoze basuswe ekubuyisweni kwabamhlophe ngaphandle kwamapulazi edlula amashumi amathathu 37 aphansi kwesivumelwano ese-Bilateral Investment Promotion and Protection Agreements BIPAS ayiwo azabuyiselwa kubanikazi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Udaba lwenhlanganiso yebhethu likaZulu labanye abafuna ukumisa umsebenzi kahulumende ukugejwa lokungcwatshwa kutsha kwabantu ababulawa ngombuqazi weGugurahundi ludluliselwe phambili lamhlanje ngenxa yokubana umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa ethole amaphepha odaba lolu izolo. Ngakho ke igqwetha lakhe licele isikhathi sokulungiselela ukwahlulelwa kwalolu daba emthethwandaba weHigh Court. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Udaba lolu oluphanyekwe emthethwandaba weHigh Court libandla lezaphu lisebenzelana lenhlanganiso ezinjengebhethu likaZulu, omunye wabasinda kumbhuqazo weGugurahundi umnumzana Charles Thomas, labanye befisa ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa, iMatabeleland Collective, uhlangothi lwezamasiko, unkosikazi Jenny Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswa umsebenzi wokugebha amathambo abantu ababulawa kumbhuqazo weGugurahundi. Umahluli uJustice Martin Makonese womthethwandaba weHigh Court udlulisele phambili ukuhlaziywa kwalolu daba lwaya ngolwesine lweviki ezayo ngoba amagqwetha kaMnangagwa ethe ubone amaphepha alolu daba izolo, ngakho igqwetha lakhe licela isikhathi sokulungiselela. Igqwetha ebelimele inhlanganiso yebhethu likaZulu umnumzana Ngqobani Sithole ukhuluma ngokudluliselwa phambili kwalolu daba.
Dentu mongameli lo minister bathe bathola amaphepha izolo, so kade bengakatholi ithuba lokuthi bahlale phansi bahlaziye ukuthi baphendule njani. Nxa usukukhangele khona okwabakutshoyo kumqoka ngoba le yindaba eqakathekileyo kakhulu esizweni seZimbabwe. Ngakho ke hayi, sesivumelene ukuthi next Thursday indaba izangena ihlaziwe ngumjaji.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ongumqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi bafuna ukugejwa kwababulawayo ngomnyaka ka-1983 kusiyafika ngo-1987 kwenziwe ngendlela eqondileyo hathi le esisenzakala.
Uqakathekileyo thina ukuthi siyakholwa ukuthi abantu kufuze bebekwe ngendlela eyiyo okuyikho iminyaka yonke kodwa sikukhankasela. Okuyinkinga kathesi ukuthi sibona abangani balezandi ezigcwele igazi sebeyibo asebegijima phambili, labo abayibo abafelwayo bechiwa emuva.
Umnumzana Nhlanhla Mkhwananzi oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kakumelanga ukuba uhulumende abe nguye okhokhela kulolu hlelo kungela osethe waxolisa ngalesi siga esehlela abantu beMandebeleni.
Akwenza ukuthi kube nguye okhokhelayo upresident siyangcwaba abantu yena elesandla ekubulaweni kwabantu. Ngakame ngalokho abantu abayibona abahlukunyezwayo, abantu abayibona abafelwayo, kakube yibo bona abatsho ukuthi into leyi kayenziwe njani.
Umnum uMnumzana Makheli Thamsanqa omele inhlanganiso yamaNdebele kaMzilikazi uthi imizamo leyi ingamadlwane ngoba bengakhulumisananga loZulu owalahlekelwa izihlobo.
Simi lezinye inhlanganiso ezakithi ezibalisela ibhiji likaZulu kanye lenhlanganiso ye-MRP siyabasapota njalo siyabasekela sithi baqondile uma bephikisana lalokhu lesenzo leso sikahulumende sithi angeke kwenziwe lokhu kungazange kwenziwa uhlelo oluqondakalayo, uhlelo oluzabambanisa abantu bakithi.
Owaphepha kumbhuqazo weGukura Hundi uMnumzana Charles Thomas uthi bacatsha ngamaphepha kodwa bebevele bejonge ukuqala ukungcwaba abantu kuyona le iviki.
Nxa ngabe bona benza into anibenze into sebekumele beqalise ngolesibili sebesithi kabatholanga amaphepha kusizwisa ukuhlungu kakhulu ukuthi bebexoxa ngento zeGukura Hundi thina abanye amanxeba lokhu enjalo. Amboni ukuthi kuyazwisiseka ukuthi bona bangasinika amalanga lokuthi amalanga abo ayesabisa phela uyabungakwazi abakucabangela khona empilweni yakho umuntu balendlela eziningi abangazenza laba bantu. Nxa sesiqondisana zaneni ngimfanelo lokho esiyitshilo ekhoti ukuthi akwenziwe khonokho esikufunayo.
Abanye abafakwe amagama abo kulolu daba olukhwezwe e-High Court bagoqela ikhomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, umgcinisihlalo we-NPRC uJustice Selo Nare, umphathintambo wogatsha lozokulondolozwa kwamasiko, umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo olwemathebeleland Collective kanye lomkhokheli wayo uNkosikazi Jenny Williams. Ngenyanga kaNcwabakazi, uMongameli Emerson Mnangagwa ube lomhlangano labenhlanganiso yeMathebeleland Collective labanye abantu bekhulumisana ngodaba lweGukura Hundi ophumele sinqumo sokuthi kugejwe amathambo ababulawayo ukuze kuqaliswe uhlelo lokuphiwa amaphepha wokutshona kwawo, ama-death certificate, okungakhokhelela ekuthini abantwana abasalayo labo bathole ingwalo zokuzalwa, ama-birth certificate, abangazange bawathole. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje amalunga enhlanganiso yeMathebeleland Collective athi azaqhubekela phambili ngohlelo lokugwetshwa kwamathambo alabo ababulawayo ngeGukura Hundi olukhangelelwe ukusungulwa eMathobo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loNkosikazi Jenny Williams wenhlanganiso le ngohlelo lwabo lolu.
Mazwi ephume ema-members ewoza bathi besihlala sibhala ama-placards sitoyitoya emgwaqweni sithi lalela silezinto eziqinileyo silama-issues sifuna ukuqondisa amagobo lokuzothisa uZulu besibhala lawo ama-placards. Kwase kufika isikhathi ukuthi umongameli ngani usethutsha usebala ama-placards ethu wathi ngenani nisekhuluma ngani lama-placards yiyo i-engagement ekhona kodwa umongameli uyakwazi mhlophe kuthi oJenny Williams lewoza kabachiyanga umgwaqo ngaye kuzahlupha hayi uzabona sibhala ama-placard futhi and uyakwazi and vele asimfihleli lokhu.
Ye, so inhlelo zenu zonke lezi singathi zizaphumelela yini njalo ubona kodwa umongameli ezaxolisa yini?
Angeke sikhuluma because I think uzafuna wonke umuntu ephatheke amtshela ukuthi ukuxolisa kuyabuya ngendlela bani but i-acknowledgement ayisithemba ukuthi one day soon sizabe sibona umongameli ethutsha eyenza leyo acknowledgement kumene uzayenza emaradioyini kumene eparlamenti kumene uzabuya eyenza e-state house asikwazi. I-apology hayi siza first sibuya nini sikuqoqisana laboZulu lama-chiefs lama-headmen bonke basitshele ukuthi i-acknowledgement simtshela ukuthi ibuye ndlela bani and kumene asoze sibe thina as Met Collective maybe into leyo izafuna ama-chiefs because indaba ye-apology yinto esindayo kukhulu kakhulu kumele iphathekwe ngesintu sibili.
UNkosikazi Jenny Williams ngowenhlanganiso yeMathebeleland Collective lapho limuzwe ixoxa ecingweni kobulawayo lo Gibbs Dube weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama sikhangela ukubana abesifazane baluphatha njani udaba lomonakalo osudalwe ukuqhamuka kwe-COVID-19. UZulu uthi iqula likamongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa elikhangelele ukufika eZimbabwe yiloba nini. Kumele lize lile njongo ecacileyo ukuze liphumelele kumthwalo wokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe. URamaphosa wazise ngempelaviki ubana uzathumela iqula eHarare ukuyaxoxisana labebandla leZANU-PF, amabandla aphikisayo afana leMDC Alliance, abanhlanganiso ezizimeleyo kanye loZulu jikelele ngokuhluphayo kweleZimbabwe lokuthi kungalungisiswa ngayiphi indlela. Uhambo lolu luza ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu lokubopha abantu mahlayana abalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo. Amanye amalunga ezanu-PF afana lesikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba athi akakwamukeli ukungenela kwele South Africa kudaba lweZimbabwe. Kodwa abenhlanganiso ezizimeleyo labamabandla aphikisayo bathi bayakwamukela. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule, lelunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Sifisa ukuthi nxa bebuya balalele konke okuzaphuma eZimbabwe, konke okuzakhulunywa ke ngabantwana beZimbabwe ngokuhlupheka kwenzakalayo ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Sifuna aqale ngokukhangela ukhetho ukuthi ukhetho luka-2018 lule dispute lokungazwisisani ngalo. Yikho esikhangelele khona ukuthi isiqokoqela sendaba siqalile khona. Sisuka lapho sikhangele ilungelo loluntu ukuthi eZimbabwe akusahlonitshwa ilungelo loluntu, abantu bahlukuluzwa, bayakidnetshwa, bayatshaywa, umuntu uyavalelwa kuze kukwane ke inyanga yedlule lokho evalelwe ngaphiwa ibheyili kuqanjwa nje izizathu ezingasebenziyo. Kodwa-ke lowo muntu-ke engela okwakhe esetheswa icala lokubhala i-WhatsApp message kumbe lokutwitter esitsho ukuthi abantwana beZimbabwe bayahlupheka.
Baba Gawule, lilubona njani lolu daba?
Omakhelwana bayaphathisana sibili, ikakhulu thina nje South Africa silo budlelwano obuhle kakhulu. Njalo lapho okulento ezikhathazayo khona kumele ukuthi sincedisane, sibonisane. Kodwa mbona ngani iqula lelo kubuya kwalo kuza kuphathisa ukuthi iqiniso livezwe linjalo, i-South African government, i-ANC ibe kwazi ukuthi kuyini okukhona, lamanga la akhulunywayo ngeZimbabwe avele obala. Kodwa njengikwesabelayo ukuthi kathesi sikhuluma nje sinje okomumo wakathesi owethu le ANC, senginanzelela ukuthi i-G40 le MDC Alliance iyasebenza labanye abantu, sizama ukungena ku-ANC khonaphana betshengisa abantu into ezingayisizo bale njongo ebanzi yokuthi bangcolise uhulumende wezanu-PF. Besondela kakhulu ebantwini abanjabo Malema, bengena kakhulu njalo kuma-parties amanye South Africa khona la ku-ANC, bazama ukupenetrate le-ANC. Kodwa uzananzelela phela ukuthi phela thina sililizwe lathi elizimeleyo elizibusayo, asilawulwa yi-South Africa thina.
Bakhona kuzanu-PF Ndlovu abafana lo George Charamba abathi iSouth Africa kayilalungelo lokungenela kundaba zeZimbabwe.
Abantu abanjengo George Charamba labo Nick Mangwana bayazakala ukuthi bona bayizikhothamathe kuphela, bayakholisa nxa abantu behlukuluzwa ezilonge ezicorruption iqhubeka ikhona kubandla leZANU-PF lakuhulumende, bona bethola izimali okunengabalandaba lakho. I-South Africa nxa sikhangele yiyo ezwa ubuhlungu obukhulu nxa abantwana beZimbabwe behlupheka, ngoba basuka bayephephela kulelo lizwe, basuka ke bahambe besebenzisa imali yezizalwane South Africa, i-taxpayers money, ukuthi bagcinakale khona ngale beyiziphepheli. Yikho iSouth izwa ubuhlungu ke okudlula ke yena Mnangagwa. Yikho kuqakathekile ukuthi South Africa ingenele, ngoba yiyo esikhangelele ukuthi ikhokhelele eSouthern Africa. Ikanti ke umongameli uRamaphosa ke uku-AU, le-AU yekhokhele Africa, kuqakathekile ukuthi bangenele ke entweni zombusazwe eZimbabwe, ngoba abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu.
Abanye baba Gawule bathi uhulumende ukhulule uHopewell Chingono loJacob Ngarivume izolo ngoba engafuni ukuthi iqula likababu Ramaphosa leli libathole belokhu bevalelwe.
Ikukhuluma kwabantu abalahlekayo lokho. Abantu bamele bekuzwisise ukuthi ama three arms of government, i judiciary, legislature, le executive. I judiciary la izimele yodwa, ayiloku zwa ngukhulumende ukuthi hambani ekhululuba liyebophuba liyenza liyenze lokho. Ama courts as decidela, ikukhulumende la ebochiswe ema courts. Kungathiwa khona ukuthi wabani sekukhululwa inxa ukuthi sokulabantu ababuyayo. Asoqiniso lelo ngamanga lawo. Akwenzi ukuthi siphathise futhi ngamanga la njalo, ngamanga alula nje.
Mnumzana Ndlovu, yiphi impumela eliloyisayo kulezi nkulumo?
Isixazululo kumele sibe khona esokuthi maybe kufakwe transitional authority eyiyo ezakhangela ukuthi ku-implement ama reforms kuyiwe ekhethweni olukhululekileyo lapho abantwana beZimbabwe abazakhetha khona ubukhokheli ababufunayo, hatshi ukubanjwa ngamandla ebukhokheli obukhona bukaMnangagwa obungalandeli kumbe obungahloniphi ilungelo loluntu. Uhulumende okhona ongakwaziyo ukuthi i-economy kumele ayiphathe ngayiphi indlela abantwana beZimbabwe sebehluphekile kakhulu.
Baba Gawule.
Nkomo, iSouth Africa njoba ngichilo ukuthi phambilini ukuthi iSouth Africa ayisiyo engasitshela ukwenza, kodwa ke iSouth Africa njengomakhelwana kuyadingakala ukuthi sincedisane. Okuqondileyo yithi iSouth Africa ibisitshelwe amanga amaningi, kuqakatheke ukuthi babuye labo bazozizwela okuyikho okuliqiniso umumo khona lapha eZimbabwe. Kodwa ke ayisiko ukuthi sesiyaba ngabantu labana bathi yonke into isumele iSouth Africa ingenele, hashi, siyazilungisela thina njengamaZimbabweans. Ngifisa sihlanganise amakhanda thina njengamaZimbabweans, sitshiyane lokunye lokho okuningi-ningi lokuthengisa lokho okunye okwenziwayo kwabantu abanye abathengisa ilizwe labo.
Umnumzana Philip Gawule ulilunga lebandla leZANU-PF. Lapho ke limuzwe exoxa lelunga le-MDC Alliance Mnumzana Edwin Ndlovu. Kungxoxo abayenze lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Ukansila Jacob Mafuma webandla le-MDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhlanje uvotelwe ukuba ngumeya weHarare ngemva kokunqoba ukansila Mkunguma webandla le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngamavoti alishumi lasiyakhalolunye. Lolu khetho lwenziwe ngemva kokuba umeya Herbert Gomba exotshwe kukansili libandla le-MDCT elikamakhuphe esetheswa umlandu wenkohlakalo. AbeZimbabwe abaphila ngemisebenzi emincane kweleBotswana bathi impilo kayilula ngesikhathi se-COVID-19 lobanje. Ilizwe lelise laphuma kuhlelo lokuthi abantu behlale ezindlini bengahamba-hambi ole-lockdown kuyindlela yokwenqabela kumemetheka kwalomkhuhlane. Intethile izindaba ye-Studio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Unkosikazi Emily Dube ungomunye obaphila ngohamba-hamba eStaldens Haveron bedinga umsebenzi ikakhulu owezindlini. Kodwa lokhu kwaqhamuka umkhuhlane we-COVID-19 wona osumemetheke umhlaba wonke jikelele, impilo ayisafani kuDube labaningi abakusimo sakhe. Noma nje iHaveron seyaphuma kuhlelo lo-lockdown, abantu sebevunyelwa ukuya emsebenzini, amapholisa aqhubeka echithiza abahamba-hamba bedinga imisebenzi. UDube uchasisa ukuthi akusafani kuye labanye bakhe.
Babethola sibili abantu besiyabasebenzela, babanike lokho ababanika khona. Kodwa ke ngenxa yesikhathi se-COVID leso kuthiwa distance your partner, yibo ubunzima osokutholakala. Njalo labo sebesesaba ukudojwa ngamapholisa belokho bemile kwabana bedinga imisebenzi.
Umnumzana John Shumba uthi emgwaqweni akuselula ngoba lemsebenzi ingasatholakali. Uthi lo mthetho lawo kawubavumeli ukuthi babe besima esitaladeni bedinga umsebenzi.
Lawo umsebenzi lapho awutholakali, even lawo ama-peace job sivili kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe yini. Lo mthetho walapha awuvumi ukuthi thina sisebenze lapho.
Umphathi Ntambo obonezwa ukungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana unkosikazi Anna Mokhethi uthi ilizwe lakhe lokhe libhekane lobunzima babantu abangena elizweni okungekho emthethweni.
My ministry faced some challenges. These among others include
influx of irregular migrants.
Ugatsha lwami lwabheka naloduku lwabangena okungekho emthethweni. Kwezinye izikhathi bengena endaweni okungamelanga bengene khona. Kuqakathekile ukuthi siqinise ukulinda imingcele yethu.
Noma kuyisikhathi sokuthi imingcele ivaliwe, abanye abeZimbabwe baqhubeka bezama ukungena kwele Botswana beqojwa isimo esilukhuni ekhaya. Ngenyanga edluleyo amapholisa eBotswana adubule abulala oweZimbabwe okade eyeqe umngcele ongekho emthethweni, isenzo esigconwe kakhulu ngabaningi. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Singekehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi uzakwabela abantwana ababuyela ezikolo impahla zokuzivikela kugciwane le-COVID-19. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, Praxidus Jeremiah.